Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela, zona indwendwe emabhanga seziyinhlala yenza lapho uZulu aphiwa ingcosana nje yemali nxa ithe yatholakala. Wona amafutha ezimota alokhu enzima ukuthola, njalo abanye sebeqalile ukukhweza intengo yawo. Unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo uthi intengo yempahla ezitolo ayisabambeki.
So ukukhwela kwezinto njengoba ngishitsho, amatamatisi ungeke wawathengi emagrosa futhi ezitolo kufuneka uzilimele, ngoba ezitolo kulezi nsuku amatamatisi liyanyani sekuyako kukhwelile sibili. Lokho kuthandwa laba abangathi bafundile, abangathi sebefuna akuthiwa ngama-breakfast cereals. Akhwelile baba wami, yiwo asebusela abantu ukuthi banakane ukudla. Ngabe impuphu yesintu ichiphile? Ngabe vele asilila ndaba lawa ama-breakfast cereals? Ngabe sesizidlela impuphu yonyawuthi lempuphu yamabele, ngoba izinto sezidura kakhulu.
Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okunye okungakubangela ukuthi intengo yempahla idle phezulu yikuthi kuya ngokuthi umuntu uthenga ngandlela bani.
Intengo le iyabe ilanda i-US dollar. So nxa kuyikuthi i-US dollar i-percentage yangkhona abayinika abathengi i-US dollar ikhwela, intengo iyabe ikhwela njalo ngoba iyabe ilanda i-US dollar. Thina asikakwanisi ukuthi silungise impahla eningi ukuthi sikwanise ukuthi sizithengise. So siphila ngama-imports. So sitho ukuthi sifuna imali eningi ukuthi sithenge ama-imports, ama-basic commodities lo wunye esikuthengisayo. So abantu baye besithi nxa bengathatha i-price leyo besihamba e-black market bathenge i-US dollar ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ama-imports esenzisa i-US dollar.
Unkosikazi Khumalo oyingcwethi njalo kwezokudla uthi ngabe uZulu esidla ukudla kwemakhaya okufana lenyawuthi lamabele ngabe kungcono, kodwa intengo yakhona layo isikhwelile.
Kuzaqala ngochago oluyilona olungadliwa umntwana ludliwe ngabadala. Esasisithi liyadura lalo siba yi-125 ya bakithi isichago selukhwelile seliyi-1 manje khathesi i-starting point i-136, 135 yokuthi i-1 liter yochago ukuthi iyimalini. Ningakakhulumi ngezimpuphu lezi ezesintu amabele lo nyawuthi avele kungathi kuphelile. Thina siwafunela ukuthi abantu sibanenge esi-positive, esi-HIV positive, yikho esifuna ukukudla. Manje ugovernment lenza ukuthi kulinywe kube kuningi khona kuzasichiphela laba abapositive bakusebenzise ngendlela efaneleyo, ngoba impuphu yakhona ingcono kule mpuphu yomuntu.
Ukutshela uthi ngenxa yokuthi ilizwe alilamafekitali okulungisa impahla, intengo izayala ilokhu ikonga.
Silokhu esinayo esithi i-3-tier pricing, kumbe ama-price amathathu. I-price ye-US dollar, i-price ye-cash nxa ulamabhondi, le-price eco-cash kumbe i-swipe kumbe i-transfer. Kungasenani ukuthi kuba uma kuja uthi akuvumelwa, kodwa ama-price alokho abuya kanjalo. So yikho ama-price eqonga, ngoba i-US dollar emsikeni it's around 55-60% nxa abantu sebelithengisa.
Kwamanye amazwe nxa intengo yempahla ikhwela phambilini kokhetho, uZulu kavoteli ibandla elibusayo.